abaku VOA Ndebele. Livuka njani mthwakazi omuhle siyalamukela kumsakazi weStudio 7 namhla ngolwesibili mhla ka 14 ngoNkwenkwezi 2019. Igama lami nguGibbs Dube. Endabeni zethu lamhlanje, umtakamoyi uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe.
Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Umnumzana Kilton Moyo onezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi akwaziwa kwenzakala kudadewabo lomne wabo owayekuvuyo leZebra.
Lo dadewethu watshiselwe endlini waphela sibili, amapolisa athatha umlota bathi bakusaya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Unkosazana Vimbai Tsvangirai, umtakamoyi uMorgan Tsvangirai, izolo ntambama ulimele engozini yomgwaqo eKwekwe lapho kubhubhe khona omunye wakhe. Kasenelisanga ukukhuluma lamapolisa ngokulimala kwakhe njalo langokubhubha komuntu akade ehamba laye. Ibandla le-MDC elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa lithi izihlobo zomuntu obhubhileyo kazikaziswa ngengozi le. Ngakho-ke kabasoze bethule igama lomuntu obhubhileyo. Umsekeli wesikhulumeli sebandla leli umnumzana Bekthemba Mpofu uthi kubikwa ukuthi omunye wabo ulimele okumangalisayo. Unkosazana Tsvangirai umele iGlenview South edalele ePhalamende. Ake sizwe umnumzana Mpofu ekhuluma ngengozi le.
Babe involved ku-accident bevela koBulawayo lapha desenza khona ama-caucus meetings ethu eMatabeleland this weekend. Angawazisisi ukuthi bebebangaki kodwana omunye wabo ade khona emoteni usuke wasichiya. Amabizo asikawazisisi ngenxa yokuthi kufanelele ukuthi ngikhona kubikelwe izihlobo zakhe kuqala ukuthi ngikhona sikhiphe ibizo langkhona.
Singathi-ke unjani unkosazana Vimbai Tsvangirai ngokuzwa kwenu?
Abade besekhwekhwe bathi uStep but semele esiwe kwenye i-hospital kulale abayihambise khona ekuqaleni and then omunye ade ekhona emoteni ukuthi so labo abathathu yiwo engazi ngabo angazi kumbe kube kulomunye wesine but okwakhathesi ngazi ngalabo abathathu.
Ye, so kuthiwa-ke imoto yabo ingqikelane le inye kumbe kuhambe njani ngokuzwa kwenu khonokho eselokuzwa?
Ye, kube le head on zingqikelane khona eKwekwe bevela ngapha koBulawayo.
Bese kusebusuku?
Bese kusebusuku, ye. Abaningi siqede ngama between 6 and 7 koBulawayo. Abanye badecide ukutravel ebusuku, abanye badecide ukuthi behlale koBulawayo ngoba kusasa bekumele sibe se-Chinoy for the next caucus.
Paul, isawenza umhlangano wenu lo?
Ngiyathemba in the next few hours ngoba upresident lo vice chairman ubithi lo deputy secretary general uMpariwa bakhona eKwekwe okwamanje and amalunga awestanding committee lokhu esadecida ukuthi enze ngakusasa. Okwakhathesi engikwaziyo ukuthi hayi ilokhu iqhubeka phambili i-caucus until further notice.
Umnumzana Bekthemba Mpofu ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC elikhokhelwa umnumzana Nelson Chamisa. Sixoxe laye ekoBulawayo. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi awaziwa ukuthi walahlelwa ngaphi umlota kadadewabo owatshiselwa endlini kanye lomne wabo owathathwa ngamasotsha kahulumende. Umoyo osebenza ukududuza abakhathazekileyo uthi siwahlala isikhathi eside ezidla ingqondo ngodaba lolu loba nje sethembele enkosini ukuthi yiyo ezajezisa labo ababulala izihlobo zakhe. Uthi okwamanje usefisa ukunceda labo abalezihlobo ezabulawa ikukurawundi.
Ngilodadewethu wachiselwe endlini. Iwaphela sibili amapolisa athatha umlotha bathi baya kusiya e-UZ for forensic testing. Kwahamba kwahamba. Ubaba wabo umlinde walinda waze washona engangcwabanga lalawo umlotha wakhona. Ndamfowethu, umfowethu wayeyikhomando sibili yezipra esanda kufika lokufika evela eCuba. Sasisendlini empopho makhaya singu-3 mina la ye nomunye ubhuti umnewethu. Bafika ekuseni nokuthi babezengobani ukuthi ufikile. Ezifikela vele engazange enze lutho. Sibabe befika ekuseni bengu-4 babe bemthatha. Wadisappear, usebhalakwe. We hear usebhalakwe. And we've got another brother also. And many relatives kids. Abasebhalakwe okwezinye indawo. From insuku zonke leziminyaka yonke ley'gifts siphila khonopho ebuhlungwini bokuzonda. Ufelwe, ubulawelwe, you can't say ngibulawelwe, you can't say anything. Kumele ujone ucelebrate kuphela labo. I think lokhu kuwa ubuthakatha bukho bedlula lobu gifts.
Singathi wena koduzwa njani kulezi nsuku kodwa?
No, mina sengi-right. Sendindele ukuncedisa abanye. Ngoba yakwazi akubhadali gifts ukutshona uzondela umuntu 40 years, ubulala wena, yena umuntu esikholisela. Yayibona indaba yangona. Ngoba ukuzonda lokungaxoli kubulala wena, akubulali muntu omzondeleyo. So kuyadingakala ukuthi ufike esigabeni sokukhetha. Ufuna ukufa kumbe ufuna ukuphila impilo yakho ikholise njengokuhlelwa kukaThixo. So you make a choice. Mina ngifike esigabeni sokuthi ngithi okay, goodbye bafowethu, goodbye bangani bami, uJehova uzaphindisela ukubulawa kwenu ngeyakho indlela, kodwa mina kahle ngike ngizame ukuphila ngendlela okumele ngiphile ngayo.
Nxa kube abantu bekhuluma ngokuthi kumele kuhlawulwe, kuhlawulwa njani umuntu wabulawayo?
Ya, kunzima Gibbs. Uyabona imali ayithenga umuntu, imali ayanelisa ukuthenga umuntu. Umuntu Gibbs into eqakathekileyo kakhulu. Athengwa ngemali. But-ke ye, abahlawulwe bangaphiwa. Mina ngibona kukabili Gibbs. Compensation yabantu kuma-family nama-families. Provided kuyazakala futhi kusoze kube labahlumela labangenelayo, uyakazi corruption edition. Compensation yezilimi. Mina ngifuna kubona futhi compensation yezigaba. Gives it 39 years. Mathebele lendi le Midlands zingadevelophwa nguhulumende ngabomo. So nxa sokunje sokuthiwa sokukhulunyiswana sokuthiwa le compensation, ngifuna ukubona i-compensation ye-development yokwakhiwa izikolo, yokwakhiwa izibhedlela, yokwakhiwa imigwaqo, yokwakhiwa yonke into okumele ukuthi ngani yakhiwa in 39 years. Kahayo compensation izabe iqotho kithi.
Uhulumende usekhuthaze abantu ukuthi bakhulume ngombhuqazi wegugurawundi, loba nje kulabanye abathi uhlelo lolu alwenziwa ngemfanelo. Umnumzana Belief Gawule webandla leZANU-PF uthi kumele kudingwe imali yokusekela uhlelo lokukhumisana umlotha olukhangelane lombhuqazwe wegugurawundi.
Nxa sikhangela uhlelo lolu lanxa uhulumende bengabe bemzonda, kodwa bakhona abakhangelele ukuthi babe lesandla ehlelweni njengalolu, bekhangele nje ukuthi inhlanganiso zikhona ezinye inhlanganiso ezihlanzekileyo ezingalanzondo eziqondileyo ezijonge ukuthi zibone injongo ekukhona ekulungiseni la imali izangena sibili. Akuthandabuzi-ke lokho, imali ehlanzekileyo sibe zahamba sibili iyefika iyencedisa enhlelweni zenezo lapho uhulumende afinyelele ukuthi ancedise khona.
Nxa sesikhangele ukuthi abantu kumele baphiweni labo abalesihlobo ezabulawa ngesikhathi segugurawundi, wena ubona ngani kumele banikweni?
Akangithandi ukuthi into yakhona ibe yinto yokuthi iphume eni, mina ngize ngibona ngani baphiweni. Abantu kuyamele kufinyelelwe kibo abantu, bazikhulumele bona abantu labo bawonakalelwayo ukuthi bafisa bancediswe njani ngohulumende. Ngalokho-ke kuze kuzalandelwa khonokho ababekubonile.
Umnumzana Belief Gawule lilunga lebandla leZANU-PF, sixoxe laye eseJolojo. Nakho-ke okwethulwe ngamaphephandaba kwele Zimbabwe namhlanje. Iphephandaba le-News Day libika ukuthi unkosazana Shupikai Chirodza waxotshwa umsebenzi endlini wayengumongameli umnumzana Robert Mugabe, ulandela ukwamukela kwakhe isipho somtshado asiphiwa nguMugabe. usebophisa unkosikazi Grace Mugabe othi wamtshaya njalo wayefuna ukumbulala. Unkosazana Chirotsa owayesebenza eBlue Roof eHarare uthi unkosikazi Mugabe wamtshaya ngenqindi njalo langezicathulo walanyulelwa yisethekeli. Uthi unkosikazi Mugabe wathembisa ukumsusela amanqe nxa engabika okumehleleyo. Usefuna umsebenzi wakhe esithi waxotshwa ongekho emthethweni. Umnumzana Victor Matematanda, umsekeli womphathintambo kahulumende obona ngezomvikela labalwa impi yenkululeko uthi umnumzana Nelson Chamisa uyaziyenga nxa ebona engani umthethwandaba uza kwethula isinqumo sokuthi wakhethwa kahle nguTswankerayi. Uphinde wathi kumele le nduna uNhlanhla Mangwe Ndiweni engangeneli kwezombusazwe. UNdiweni uthi uZulu uthwele nzima kwele Zimbabwe ngakho-ke kaboni umnangagwa ehlala embusweni okwesikhathi eside. Lokhu kubikiwe ngumsakazo we-ZBC. Ucwaningo olusanda kwenziwa esabelweni seManicaland luveza ukuthi ilizwe leZimbabwe lilakho ukulahlekelwa ngamabele ayisilinganiso esedlula izigidi ezingamachumi amatatu amadola, $32 million, nxa imikhogoyi ingagcwala indawo yonke kwele Zimbabwe. Okwamanje ke zulukandaba soku isikhathi senu phela ukuthi likhulume konke ke elikufisayo kwini okusenhliziyweni yakho. Xa kukhona sibilongazane kuyakukhathaza kumbe ofisa ukuthi ukwethule nje usithumele ke umlayezelo kuwhatsapp kunombolo ethi 01 202 465 0318. Ngizaphinda njalo inombolo leyi 01 202 465 0318. Ake sizwe ukuthi abanye batheni lamhlanje.
Njani balaleli beStudio 7, siyabonga lani elisenzela umsebenzi khona ngapha eStudio. Mina ngimusthole wobulawayo. Into emangalisayo ngomakhuphe, umakhuphe angazi ukuthi uzamani esetshenziswa izano. Umakhuphe into ayenzayo ekuqaleni wahambe e-court wathi ufuna ukuthatha OVMDC kwehlula, yikho wathi ufuna i-separation. I-court yamnika i-separation, wanika ibizo iparty yakhe ukuthi MDC ikhuphe. From there she went on waya biza i-Congress e-Stanley Square eMakhokhoba. I-Congress yamnika i-mandate ukuthi ngu-president, she was supposed to go ahead and lead that party. Wahamba injongo yakhe enikwa yi-court kwakungu-split ama-vote ukuthi MDC alliance ingabi le-total vote. Thereafter, she splitted the votes, MDC ayiphumelelanga ngenxa yakhe. Right, from there, sathi yebo sibonile. Kwehlula awayekuzama wa-appointwa izano ukuba abe ngu-ambassador eZambia. Khathe sisebuya futhi back sefuna ukudisrupta i-Congress ye-MDC Alliance. Manje kazi siseke umuntu onjalo usobala ukuthi usetshenziswa izano. Yena akaziboni yini esibukweni ukuthi usetshenziswa izano. Now, how does he want to come up ku-MDC Alliance abe ngu-president? Yet yena ngale wanika iparty yakhe ibizo. How does she dissolve all that? Udissolve njani i-database yama supporters akhe? Uchasise sithini? Please umakhuphe, she must come to her senses, man. Ayekele ukubhayizisa abantu. Siyabonga.
Ngiyabonga msakazi. Igama nguBrian Ndlovu, ngase South Africa. Ngithanda ukuthi ngiphawule kancane ngodaba lugesi lolo ikhaya ngaleli, indaba yedizili epetroli le. Lizwe lakithi ikhaya luke ngiqhubeka siya phambili kusiba wezi ngoba thina sibe sikhaya ithi mhlawumbe ngoba sekunopresident omutsha mhlawumbe uzokwazi ukukhontrola izinto zihambe nge-order. Plus nalaba abantu abathengisa izinto estradeni, amapetroli, amadizili, amaprivini bebeyekele ukuthengisa, kuthengisa igaraji ngoba le nto ye-black market le iyasilimaza, iyasibulala kakhulu. Uzothi uma ufika egaraji uthole ukuthi funa ithele ipetroli ayikho, kodwa abantu balayo ngaphandle. Le nto le ayikhoraji, ayiqondanga ngoba njengamanje kubiselilizwe kakhulu emuva lokho. Njengamanje umuntu uma usuka la somethi uhambe uphele nezigubhu siye ekhaya, abantu into engajabulisi ngoku right futhi uma ungayithola estrateng abantu abathengisayo vele kushouthi angeke usafike nangaphuya khona ngendawo ukuthi ipetroli iqedwa abantu abathengisa estrateni igaraji bafa bayithathe yonke bayithengisa endlini lapho ngemali phezulu uyabona into yakhona ayikho right kahle kahle ayikho into ngathi izoba right kahle kahle kulelizwe yakithi namanje njengoba kukhuluma ngokuthi indaba yogesi iyaqala ukuhlupha manje ama-companies amaningi vele kuzoba yi-problem because ngathi le misebenzi yakhona ingekho nale ikhona incane yakhona yokuncengezela nje iphinde futhi nogesi uyaqala ukukhatha kube nama-problems abantu bazophila kanjani abantu kahle kahle shouthi ilizwe lakithi vele angazi ukuthi umuntu angachaza ukuthini ngoba impilo khanye iqhubeka isiya phambili kusiba nzima kakhulu ngoba into eziningi ziyamoshakala ugesi phela yiwo uphethe into eziningi emadrobheni emafemini yonke into ugesi lamashubhu amakhulu usebenza ugesi kanye naseyibhedlela kanye nabasemoshari so ma unaproblem yogesi kusho ukuthi yonke into phela vele ayikho into ezolunga lapho izoba right ayikho into ezoba right kakhulu umsakazi ngoba ngiyabona into ilizwe lakithi vele angathi kahle kahle abantu bakithi bazoze befundeni ukuthi mhlawumbe izinto sikwazi ukuthi nasiyihloniphethi nasodwa ngoba yithi esizimoshelayo futhi ilizwe ngale into ukuthi ithole abantu benze i-black market esezobe siphatheleni estradeni thole umuntu ephethe imali eningi but 5,000 something ephethe ezandle hambe itshintshise imali endleleni ale nto le ngabe igovernment yayiqeda yonke le ma kungaphela le nto le kuphele ne-black market into lezi maybe kuzoba ngcono ngoba njengamanje izimakhulu impilo ezophila kakhulu ekhaya kutho ukuthi musemoto vele ngezisahamba somele uhlale uphethe isigubhu sakho sizawuphela isigubhu lesi kutho ukuthi vele awusafiki lapho uyakhona ukuthi igovernment kakhulu ngabe iyasilungisela indaba le-petrol le-black market le izama ukuthi mhlawumbe ungaphela ngoba iyasibulala kakhulu kuzethola i-petrol egaraji ine-price right ma suyilanda ngaphandle ngale obviously vele imali akhona seyi-times two so take it or leave it uzoyithatha ngoba wafuna ukuhamba ufuna ukuyapho uyakhona ngiyabonga msakazi.
Nxa lifisa ukuthi lisithumezele ke imlayezelo yenu lingakhohlwa phela ukuthi kumele lenzeni lisithumezele kuwhatsapp kunombolo ethi 012024650318. Siyabonga. Siya sikhangele eza kwamanye ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Umthuthwandaba weMelika uthi umuthi wokhula obizwa ngokuthi i-Roundup yiyo wenza ukuthi abantu ababili abatshadileyo babe lomkhuhlane wemvukuzane. Ngakho-ke umthethondaba lo uthi kumele bahlawulwe amabhiliyoni amabili amadola, $2 billion, yikampani eyenza umuthi lo wosetshenziswa abawusebenzisayo isikhathi eside. Umthethondaba kwele Sudan wethesa owayengumongameli wakulelo lizwe umnumzana Omar al-Bashir icala lokubulala abantu abatshengisela emigwaqweni ngenyanga ephelileyo bekhuluna ngombuso wakhe. U-al-Bashir ukhitshwe embusweni libutho. Uhlandla lapho esikhuluma khona labantu abatshiyeneyo namhla sixoxa lomnumzana Kenan Gwebu.
Ngidabuka eZimbabwe eSlovela.
Akusitshela ukuthi uphila njani lapha empilweni sibili?
Hayi, siyaphila njengabantu bonke nje. Hayi, kodwa ke into engathi iyasifrustrate yona le yokuhlala emazweni abanye, kanti lathi silelizwe lethu umlimi asinika lona ngenxa yokuthi izinto siyala ukuhlangana kakahle sesilokhu esiquthile emazweni abanye la.
Singathi kodwa wena wenzani khonapha-ke kwele Melika, njalo ungaphi khonapha?
Hayi, lapha ngiyasebenza ngise-Indiana, ngisebenza i-industry ye-hospitality ngilapha e-Indiana. Sengihlale lapha for about 18 years ngilapha e-Indiana.
Yes, ngathi ngiyokhanzi ngayo kumnandi kumbe wenzani?
Hayi, thina yethu sithila lama-customers. Hayi, kasikho ngale kuboshefu kuphekwa khona, kodwa singapha kuma-customers.
Mm-hmm. Unjani umsebenzi lo?
Hayi, umsebenzi ukahle kakhulu. Hayi, ngiyawujabulela. Hayi, sifunde okuningi ngokuthi abantu bacakatheke okungakanani. Nxa ubabona befika kumele ukuthi baphathe njani. Hayi, siyafunda siyilo okuningi ukuthi umuntu uqakatheke okungakanani.
Ye, kodwa kukhona ungani uyahlupha yini nxa usebenza endaweni enje?
Hayi, hayi, akula nto ehluphayo sibili lapha kuleli lizwe nxa umntulwane ofuna ukusebenza.
Singathi nxa sikhangele impilo yalapho ukuthi kuyafunakala phela ukuthi umuntu abhadale imali yendlu lento ezinjalo, akuhluphi khonokho?
Hayi, kakuhluphi emntulwane ovele ezisebenzela. Hayi, siyakwenelisa khona, hashi kakukhathazi kangako, but ngazi kwabanye.
Ye, kunjalo ke baba Gwebu. Akusitshele nje ngamafitshane ukuthi ulabantwana abangaki njalo bangaphi?
Abantwana ngilabantwana abangu-5 abala, ngilabantwana abangu-5 guys abalapha, 3 boys and 2 girls. Hayi bonke baphathekile nje esikolweni lapha, hayi kuyasetshenzwa. Njalo abanye sebeqalisile ukusebenza kancane kancane, uyuthi into ejabulisayo kakhulu.
Ubona ngazani impilo yakho imnandi kumbe imanjani?
Ebantwaneni?
Yeah.
Hayi bona abanikazi abangatsho ukuthi imnandi kubombi njani, but hayi mina sibili hayi sesidla sikhumbule emuva. Impilo yalapha hayi asijabuleli yona kangako, but impilo nje ukuthi uyaphila, ulala udlile le ndawo yokuhlala. Kodwa ke ezinye izinto esingazithola lapha esizalwa khona azitholakali la.
Into ezinjani lezo baba kwenu?
Impilo yalapha impilo yokusebenza kuphela, ayila social life. Yabusebenza kwesinye isikhathi usebenza imisebenzi emibili, shayisa lapha usiyelala, uvukela emsebenzini. Ikanti ke ekhaya kule mpilo yabomakhelwane, ukuthi lake likwejise labomakhelwane kule social life better than here.
Mm-hmm. So uzalo ubhekisa nini ekhaya manje?
Hayi lokho ngisenza amalungiselelo umuntu kaMlima, angabikwazi date, kodwa ke lokho ngisenza amalungiselelo kancane kancane.
Kuzalunga eh?
Hayi kuzalunga, kanti kwabanye kwalunga njani, kuzalunga la.
Ye kunjalo, valalisa abalaleli baba kwepho.
Hayi siyalivalalisa abalaleli nini elilapha eAmerica le sendaweni zonke ezijiyene eAfrika, kungathili ngabalela ngelithi inkosi libusise. Siyabonga, thank you.
Ye siyabonga kakhulu Gwebu, mboke kakhulu.
Hayi siyabonga.
Ye lo-ke umnumzana Kenan Gwebu isizalwane seZimbabwe esihlala kurampa kwele Melika. Ye kuhlandla lapho esikhangela khona ezeMelika, ake sizwe ukuthi lamhla sime njani. Ilizwe leMelika leChina anqikilana ngokuthengiselana impahla etshiyeneyo, umongameli Donald Trump esithi eleChina liqila ilizwe lakhe. UTrump usanda kwethulela eleChina imithelo emitsha yempahla ethengiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamakhulu amahlanu, $500 billion. ELeChina liphindisele ngokufakela ele Melika imithelo yempahla ethengiswa kulelo lizwe elungiswa kwele Melika, elesisindo esifika amabhiliyoni angamajumi ayisithupha, $60 billion. Amazwe la ajamelene ngodaba lolu osokwenze ukuthi umkambo wemali we-Dow Jones Index ukukudeke okwethusayo. UTrump uthi uzaxoxisana ngodaba lolu lomongameli Xi Jinping wakwele China ngonhlangula. Ukuze sihlaziye udaba lolu, sixoxe lomnumzana Dan Moyo othi abalimi bakwele Melika bazathola nzima nxa befisa ukuthengisa impahla yabo kwele China ngenxa yemithelo esikhuphukile.
Kufana lama taxes owabhadala ma u-importa izinto e-border. UTrump nguye waqalayo wafaka ama-tariff e-steel ngoba esithi amakhampani alapha e-America ayancindezelwa ngama-cheap prices awe-steel avela e-China. So yena wasesithi no, ngizofaka i-tax ke ukuthi imali lethi steel sen la libhadale i-tax. So amachina athi ama kunjalo lathi siyafaka ke i-tax ama-tariff ethu against ama-products awenu ngapho abuya ngapha kithi. So ungathi into yakhona nje back and forth i-US ithi okay siyangezelela ama-tariffs nama-percentage athize, isi-China layithi lathi siyangezelela. So until baze bahlale phansi bakhulumisane, I think angiboni kulunga.
Nxa sesikhangela sibili kulabalimi ongani kuzabalimaza lokhu, njalo kukhanya ngazani-ke nxa kungakhuphulwa ama-taxes wona lawa, nxa sokukhangela abantu kuyababamba njani khonapha kwele Melika?
Ya kusho ukuthi abalimi akubabambi kuhle kakhulu ngoba i-China abalimi balapha abalima isoya, amasoya beans, most of isoya yabo ithengiselwa e-China. So ngathi yi-largest market yabo, i-export yakhona iya e-China. So because i-China sibafakela ama-taxes ona lawa i-retaliator from ama-tariff ona lawa, sebethola ukuthi sekunzima ukuthi bakwanise uku-exporta ama-soybeans lawa ethe profit mabe export e-China. So bayakhala kakhulu ngalokhu. Sike sabona government ke yaba-subsidiza enyangeni ezidlulileyo ukuthi ama-losses abo angabi makhulu kakhulu, kodwa still bayakhala ngoba bathi i-production isi-slowe down ngoba bakwanise ukuthengisa manje ethe profit, and bayabalimaza ngoba balezikwelede zokubhadalela ama-farm equipment lan. So akubaphathi kahle.
Yes, siyabona njalo le Dow Jones lawo isiwile, kuzaphethwa njani udaba lolu wena ngombono wakho
ukuthi luphele idaba lolu ukuthi buhlale bahlale phansi bakhulumisane uTrump lo Jinping weChina babonisana ukuthi okay kahle kahle yini esebenza best for bonke uTrump ulezikhalazo zakhe azichoyo ukuthi amaChina they taking advantage of US market amaChina lawathi hayi let's go much now 30 advantage of us njengoba uchip downtown phela downtown indicator yama business so kuyakhombisa ukuthi yama business akuthakazeleli lokho kwenzakalayo ngoba kuthi ama business asakwazi ukuthi aqhubekele phambili ngenjwayelo noma singathi ukuthi a expand akhule so kuyabonisa ukuthi Dow Jones ya indicate ukuthi kushuthi abantu okusebenza bakuzoba la ma loss abazowathola that's why ubona ikhithika kangaka.
Umnumzana Dan Moyo yingcwedi kwezokuthengiselana sixoxe laye ese-Washington DC khonapha eMelika. Okwamanje ke sike sikhangele ke ezomculo ukuthi kulani namhlanje wothi sibone ke ukuthi silithembise ukuthi siyalitshayela phela ihlandla lesibili likalichas banda nangomculo.
Second video engiyilungisa manje ithiwa ngumuntu wami ngiyakuthanda leyo ingoma layo ngiyothanda futhi layo ithengisa kakhulu ukuthi kumele uthande umuntu wakho yingoma engiyiphisha lo nyaka
yakhumbula ngalokukubona sithandwa sami sixoxa ngendaba zethu zothando amalavingintani ngiyakuthandaza wangithembisa izulu lomhlaba nami ngakuthembisa ukuthi sofa sihlahlane akekho okunye okungasihlukanisa ngaphandle kokufa ngakuthembisa nawe ngicela ungithembe njalo masithwini umathandana sithandane sithobeleni ngendandatho yomthandazo wothando mina nawe thale wami
engukhangeleleyo ukuthi lami ngi-achieve as amanye ama-artisti amadala siqhuba umsebenzi esiwutshele lathi ngabadala bethu achieve sikwazi ukuthi futhi inikeze abantu abasakhulayo abaza ngemuva kwethu isiko lethu lingalahleki because lathi sinje sikuthethe kubadala bethu sikufunda ukuthi bona bebesenza njani njalo sesikhangelela ukuthi amasiko ethu kumele efinyelele kuzo zonke iindawo zomhlaba jikelele because la uba uthethele umculo bawuphakamisa yonke into leyi sikhangelele ukuthi isikhuphule lathi sikwazi ukuphila because simthetha nje ukuthi ukuhlabela or ukugida umbe yiku-actor sikuthatha njengomsebenzi. So abantu abaningi akumelanga beyise lokhu because kumsebenzi kithi kumele siyiphilise iy'muli zethu njengoba lathi abadala bethu basiphilise ngakho lokhu.
Lokho-ke umculo kaCharles Banda sizalethulela ihlandla lesithathu kusasa singakehluka nokuthi sikhangele indaba ebesikhokhela namhlanje. Umntakamoya uMorgan Tsvangirai ulimala engozini yomgwaqo eZimbabwe. Umnumzana Kilton Moyo olezihlobo ezabulawa ikukurawundi uthi akwaziwa ukwenzakala kudade wabo lo mne wabo ababulawa ngesikhathi esifanayo. Siqhuba lapha-ke uhlelo lwethu lamhlanje oluvalisayo ngukips Dube.